Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokudubeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Untungamile Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. Lokhu kuthiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi yiMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1960 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo, inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eHuwana, Kondolwane, Komadlambuzi, Komakhulela, eJijume, Komangubo, Kohingwe, Emalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJijume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungela zulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwange National Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeli webulilima West edale lephalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi ongumsekeli njalo kwamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcize lela
kwakulesimo yokuthimezela eyengqoloyi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikohla zisize ebantwini sezizobulala abantu ngoba sezibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngonhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lokulondolozwa kwaleli damu olwe-campfire eJijume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala namanje ukuthi ma ukuthi ugovernment ulalele uyasizwa abe lo ncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sigcizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye-$205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kwenelisa ukuthi liqophe umlando walo yena lo elalivele laluwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi iMadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu leMadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yeMadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Nangu umnumzana Phuthi egcizelela.
Lona idamu leMadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lo msebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele nedamu lakododo eTokwane bese kufithi idamu lakoganda e-Osabeni eMangwe bese kufithi le damu lakovaka eladubukayo lamadamu asedombodema kule damu okuthiwa yiKaripa Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezu kwe 4,500. Indlovu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichivi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa, lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.